Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkelanga njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu umhla ka 16 Hlolanja 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi okwenziwe ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga ukusola uhlelo lwemunu munu scholarship ukuphambana lesekelo sombuso welizwe. Kulabantwana abane abafele emoteni abazivalele kuyo bedlala eHopeless Zone 1 eHarare lapho amapolisa athi basuke baphelelwa ngumoya wokuphefumula. Inhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu seziveze ukukhathazeka kulandela ukuxotshwa kwabantu emizini yasebehlale kuyo okwesikhathi esedlula iminyaka engamachumi amabili 20. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo eluntu zithi umbiko owethulwe ngomsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga esola uhlelo lokubhadalela indleko zezifundo olwemunu munu scholarship uphambana lesekelo sombuso welizwe. Lolu hlelo lwasungula ngabenhlanganiso yabantu abathandana ngobulili bunye Gays and Lesbians of Zimbabwe ngehloso yokuphathisa abakulolu hlangothi, kubika umlondolozi Ndlovu.
Embikweni wakhe lo uChiwenga uthi akula college elizavumela ukuba uhlelo lokufundiswa kwabantu laba luqhubekele phambili. UChiwenga uthi ukuthandana kwabo akuvunyezwa ngosiko lwesiKristu ngoba eZimbabwe lilandela ukholo lolu. Lokhu kusolwa ngabakunhlanganiso ezigqugquzela ukulondolozwa kwelungelo loluntu besithi akukho kusisekelo sombuso welizwe. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe NGO Forum uMnumzana Hubert Mandinde uthi yikuphosisa ukuthi eZimbabwe lilizwe lamaKristu kuphela esithi isisekelo sombuso sinikeza wonke umuntu amalungelo afanayo.
We are concerned by the statement issued by Vice President General Constantino Chiwenga.
Khathazekile ngamazwi kamsekeli welizwe osola uhlelo lolu. Okumangalisayo yikuba uhlelo lolu luyasolwa kodwa luvumelana abantu laba ukuba bathole ilungelo labo lokufunda.
Kodwa abokholo lwesiKristu basekele uChiwenga besithi umbhalo awubavumeli ukuthi abantu bathandane ngobubili bunye. Lokhu kuthiwe ngumfundisi Simbarashe Maringose othi bayazisola inhlelo zonke zabantu laba.
Yinto esingayikhuthaziyo, yinto engafunwa nguNkulunkulu njengesonto ngasonto esiyikhuthaza. Ngoba iBhayibheli likubeka sobala kusegcekeni ukuthi ngasonto ekhuthazwayo. ESodoma leGomora wabhidlizwa ngenxa yendaba yona le. So kumele sithiyane lakho.
Isiphathamandla senhlanganiso yeGays and Lesbians of Zimbabwe uMnumzana Chesterfield Samba utshele iStudio 7 ukuba eZimbabwe kabakhululeki ukupha umbono wabo njengenhlanganiso.
Angikabile mvumo yokukhuluma, angenelisi ukukhuluma ngodaba lolu.
Unkosikazi Gumisa Ibhonzo okhokhela inhlanganiso ye-Transmart Trust laye uthi bayesaba ukupha imbono yabo phezu kodaba lolu. Uhulumende weZimbabwe kusukela ngesikhathi sikamuye uMnumzana Robert Mugabe wayevele ehlala ebathuka abakuhlangothi lwempilo kuthandana kwabantu bobubili bunye ebafanisa lezinja lengulube. Imithetho yeZimbabwe kayicaci ngokuphila kwabantu abathandana ngobubili bunye kodwa kayivumeli ukutshadiswa kwabo emthethwandaba loba emacaweni. Uhlelo lwemunumunu scholarship olokubhadalela indleko yezifundo indawo zokuhlala emakolishini lakuma university lwaqala ngomnyaka ka-2019. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
kulabantwana abane abafele emoteni abazivalele kuyo bedlala eHopeless Zone 1 eHarare lapho amapolisa athi basuke baphelelwa ngumoya wokuphefumula. Abathathu babo bebeleminyaka yokuzalwa emithathu njalo babalisa uAllen Busiri, uKudzaishe Tsuro loAshley Mato. Owesine nguAnotidaishe Mutize obeleminyaka emine. Esikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi wazise ukuthi abantwana laba bazivalele emoteni yohlobo lweToyota Chesa ngehola lechumi lambili 12 o'clock emini baze batholakala ngomnikazi walimota ngehola lesikhombisa 7 o'clock ebusuku sebefile. Uthi ukuzivalela kwabo kwenze baswela umoya wokuphefumula. Ukuthi babonakale phakathi kwalimota ngesikhathi bedinga bekungelula ngoba amafastela ayo ebependiwe. Ingozi ezinje zivamile kakhulu kwelemelika ngesikhathi sokutshisa kwelanga. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye Motor Industry Employers Association of Zimbabwe, uMnumzana Abednego Bebe.
Okwakuqala umntwana omncane bakufanele futhi sibajayeze ukudlalela emoteni ngoba phela kuningi okwenzakala singaboni ingozi nale esikhuluma ngayo kathesi. Isekasonto enhle emntwaneni, especially umntwana omncane. Kwesi sikhathi kuyekuqala-ke ukuthi lanxa kungathi ukuthi ungene wavaleleka emoteni kungenzakala ukuthi adlalise into emazayo ephakathi kwemota kumba angene ngaphansi kwemota wona ingene ukuthi kuyigijima mhlawumbe ke ukuthi uye emsebenzini nje sekune-emergency ukuthi ulimaza umntwana. So abantu esiningi ngakufalanga ukuthi bajayeze ukuthi badlalele emoteni. Kwakuqala lokho. Kwesibili, xa ungafika ngekhaya kunabantwana abancane kuqakathekile futhi ukuthi-ke imota uyikhiye ukwenzela ukuthi abantwana bangabi lokuvula moda-ke kungalamuntu omdala. Ngabantwana abancane phela into eziningi kibo into zokudlalisa, badlalisa nje mahlayana bese kuthiwa nomonakalo. Ungajayeza abantwana ukuthi badlalele emoteni ngomuntu emilanga izasicina imoto ingalamoya amaviri wonke ngoba nabana babengazi lutho besibadlala. So kuqakathekile ukuthi abantwana sibakhangele ngaso sonke isikhathi sibananzelele ukuthi kabadlaleli ezimoteni.
Yona imota nxa ufika endlini kumbe ufika ngekhaya lapho kulabantwana bababhebhe, yiwaphi amanyathelo omele uwathathe angavikela ingozi ezinje, lokho esingathi ngama-safety precautions?
Imota kwesinye isikhathi ezifika kakhulu imoto ezenziwa esimanje lezi kazingenisi umoya owaneleyo ngamawindi evaliwe imota ibile ingadingi especially ngesikhathi sokutshisa lezi. So kuqakathekile xa ufika endlini okwakuqala ubone ukuthi imota uyithiyile, ithiyekile, akulamntwana ongadlalela kiyo. Kuyaxwayiswa futhi xa imota ilama-windshield especially uyashiya iwindi ekancane ukwenzela ukuthi-ke imota ibe ne-circulation yomoya. Okwesithathu ongakwenza ukuthi nxa ungena endlini khangela uthalaze yonke indawo ukuthi kakulamntwana eduzane, ukhiye njalo imota ukusungena-ke endlini. Ngaso sonke isikhathi nxa ufika usendlini imota kayihlali khiye, especially nxa unabantwana abancane.
UMnumzana Abednego Bebe ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Motor Industry Employers Association of Zimbabwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu seziveze ukukhathazeka kulandela ukuxotshwa kwabantu emizini asebehlale kuyo okwesikhathi esedlula iminyaka engamachumi amabili 20, abanye bengabantu asebeluphela abangasoze benelise ukwakha njalo laloba bengaphiwa ezinye indawo zokuhlala. Ezinye inhlanganiso ezigoqela e-Communities in Actions Platform zithi kulabantwana abanengi asebechiye isikolo kulandela ukuxotshwa kwemuli ezinengi ezetheswa umlando wokuzihlalisa emhlabathini kahulumende. Umphathintambo kahulumende obona ngezomhlabathi uMnumzana Anxious Masuka ukhuphe umbiko ngolwesithathu esithi uhulumende kafuni ukuzwisa abantu ubuhlungu kodwa ufuna ukususa abantu abathatha umhlabathi okungekho emthethweni eselekelela ngokuthi uhlelo lolu luza qhubekela phambili. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethiko zombusazwe njalo efundisa ekolitshini le-NUST.
kuba buhlungu ukuthi abantu nje bahlala isikhathi esendaweni bezitshela ukuthi sebeqhilile bathole ukuthi hayi sekushukubele nguquko sebezithola bengekho emthethweni mhlawumbe kuveza ukubana kumele uxwayisise umthetho olawula ezomhlabathi esingathi ngama-laws of the land ngoba ye kukhona indawo esibona khona abanye babengama-barons kulabanye wakule esathi land corruption ukuthi omunye umuntu wathi ngithi umhlabathi engenamvumo yakhona kulabanye abangena okungenamvumo konke lokhu kuletha ukukhathazeka empilweni zabantu kodwa kuyaveza ukubana mhlawumbe kusiya phambili nxa umuntu ephiwa umhlabathi kumele alingisise mhlawumbe azafake namagqwetha kuza axwayisise ukubana umhlabathi awutholayo ngosemthethweni njalo nxa usemthethweni ungaphansi kwaluphi uhlangothi olulawula lowo mhlabathi ngoba esikubonayo lapho abantu abaningi sebeselangeni ebakhona phakathi kwabosabhuku nabantu belenza abantu esingathi ngama-local authorities mhlawumbe kwakungacaci khonaphana mhlawumbe kukhona abantu abazange bakubhasube kwezomthetho njengoba sibona abanye abaxhotshwayo basuka bahanjiswe umthetho wendabo nawo kutho okumele kwenzakale mhlawumbe singakuthi kunanzelela ukuthi kumele abantu kathesi babe lokucwayisisa nxa bephiwa kube bekutshela umhlabathi babone ukubana indawo yakhona isemthethweni baze bafake namagqwetha phakathi.
Abanye bathi lokhu kungaphathisa labo abadinga ukuthi babe bethenga umhlabathi kathesi, kodwa abakade besendaweni lezi okweminyaka bona babuzisisa ukuthi pho uhulumende yena ubemeleleni aze abachiye okwesikhathi esingaka. Abanye sebeze baluphala, abanye sebeyakhe imizi njalo bezasuswa okungela mali abazihlawulwayo.
Lokhu kuyahlukumeza kakhulu ikakhulu sikhangela abasebele isikhathi esidele kulo mhlabathi. Xa sikhangela umuntu ohlale okweminyaka engamathumi amabili kusuka kukhathaze ngoba umuntu uyana seke wavunyelwa sefake naye impilo yakhe ukuthi sikhonapho kusuka kulethe ukukhathazeka ikakhulu empilweni zabantu. Sikhangela kakhulu asebekhulile asebathiye imisebenzi bezijele ukuthi hhayi bagcinakile njengoba sebenesikhathi esidele kulowo mhlabathi mhlawumbe okubalulekileyo ukubana labo bakhangeliswe bakithi ngoba kuba lokuhlukuluzeka ebantwini kakhulu.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo efundisa ekolitshini leNust esecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Kweze Melika, uhulumende walelo lizwe usaxwayisisa imbangela yemfa yomkhokheli webandla eliphikisayo kwele Russia, umnumzana Alexei Navalny, owake wafakela ichefu ngomnyaka ka-2020 ofele ejele namuhla. UNavalny ubethwalise nzima umongameli Vladimir Putin wele Russia ngokuveza inkohlakalo ekhokhela ukutshengisela ongakaze kubonakale kwele Russia. Ubotshwe ngomnyaka ka-2021 wahlala ejele waze wabhubha izolo. Amazwe amaningi asola uPutin esithi nguye ombuleleyo. Umkakhe uthe umbone ngeviki edluleyo ejele eziphilele engaguli. Uhulumende wele Melika uthi uzaqala adingisise imbangela yemfa kaNavalny andubana ethule umbiko ophathelane lemfa yakhe. Ukudlazela ludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landele zombusazwe leMelika umnumzana Difa Dube.
Umnumzana uAlex Navrana ulapho okwafika khona ekuthenini ukuthi bengathi abazwani kuhle kakhulu lo mnumzana uPutin ukuthi kungenxa yokuthi wayekhanya emelana lokuthi ngabe kakhulu ngabe ukuthi uPutin uyachiya umbuso njalo ngabe uPutin uyayazama ukuthi azwisisane noma adlelane kuhle lamazwe angentshonalanga awe West okuyinto uPutin angafuni njalo kuyibona. So yiko kwenza ukuthi ecine esembona njengesitha sake sokuqala iNM number 1 konaphana ngoba wayebona ukuthi ngumuntu osengasetshenziswa ngama West ephakathi ephakathi kwelizwe lakhe. So njengoba sisazi ukuthi uphuthi ngalesi sikhathi kule high tension engakanani nxa sikhangela indaba ezombusazwe ikakhulukazi indaba zempi kakhulu phakathi kweUkraine phakathi kweUkraine esetshenziswa ngamazwe asentshonalanga bese kusithi nxa sesikhangela ukuthi yena uphuthi uphathana kanjani lalawo mazwe. So okwakuvele kwakusobala ukuthi isiphetho sakhona kuzagcina kusiba njalo ngenxa yokuthi nxa sikhangela ayikho enye indlela ebekade isisele ukuthi bengamenzani ngoba lokhuyana ubesembona ukuthi uyisitha esingamqedelela esingasitshenziswa amawesi simqedelele nanoma yinini.
Ngamafitshane ungathini ngoPutin ikakhulu sikhangela kunaloko okwenzakalayo ngumkhokheli onjani njengoba sibona lokuthi sengumuntu osebuse isikhathi eside.
UPutin uyilokhu esikubiza ngokuthi uyintando kayiphikiswa ngoba ungumuntu obona ingathi nguye yedwa olungeleyo ukuthi abuse ilizwe laseRussia noma nguye yedwa ozibona ukuthi engaqedisa izimiso lezi ezatshiywa ngabanye bakhe ikakhulukazi laba ababephathe ilizwe leRussia ngesikhathi seSoviet Union. So okuthi yena uzibona ukuthi nguye kuphela ongaqhubekela phambili ukuthi afeze izifiso zeRussia lezi abona ukuthi kufanele ukuthi zifezeke ngoba njengoba sazi ukuthi iRussia layo isalwela ukuthi ngabe iyabuyela iyeba laphana ku-superpower okuyinto yena azibona ukuthi nguye yedwa ocapable of ukwenza khona lokho. Kukanti kodwa-ke amazwe kufanele zivumele ukuthi elizweni abantu nxa abantwana bezalwa noma abanye nxa bekhula bafanele baphiwe amathuba labo ukuthi babuse ilizwe ukwenzela ukuthi kube lenqubekela phambili elizweni.
Umnumzana Tifa Dube ngolandela ezombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseNgilandi.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje wathi sizwe abanye abalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo.
Sanibona masanibonani basakazi abahle basakazi beStudio 7 nina enisakazela indaba lisemazweni akude siyabonga ngamanje. Bengicela ukubuza mani yazi kula malanga asiyekho into engiyizwayo angisezwa lutho I'm out angathi ngingeza njani ukuthi nami ngithole ukuthi ngizwe ukuthi kwenzekani ezweni. Ngiyathanda ukwazi ngempela ngempela okukhulumayo ngikhole ukubonga kakhulu uma umyalezo lo ungafika kunina labo basakazi. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu.
Studio 7 umnqobile umfana wase St Luke's intsha badala ayishukumi ilwele inkululeko ayishukumi ilwele izwe kambe ma kuthi umuntu umdilizela umuzi uyosuka ayehlala kubloom ngoba ma umxotha endaweni kufana ukuthi ubekwazi ukuthi uyahlala phana umbeka laphana ngoba wena umxotha hayi intsha iphakamisa ilwele ilizwe madoda kunzi ilizwe sibanjwe izigebengu ngqi izigebengu zikidnapping lizwe mpela ukuthi asila chance siyintsha asike siphakameleni phezulu.
Studio 7 njani balandeli nabasakazi. Eyi ngithanda ukukhuluma indaba yesiga lesi esenziwa izanu PF esixotsha abantu mane emhlabeni wabo esixotsha izizalwana lapho ezalwa khona sazi ukuthi into abantu bayekuphi. So into esifuna ubayazi ukuthi kanti umhlabathi ngezanu kumbe ngwabantu kanti izanu PF kuvotelwa kwayo esikhundleni ivotelwe ukuthi ihlukumeze abantu kumbe ivotelwe ukuthi ilungise izinto ezifunwa ngabantu. Funa ukubakwazi khona
loko omalaki nkomo believe gabule nabo joseph chuma nalabo angleton spanda babuye bazosiphendula ake basitele ukuthi iparty yabo lesi senzani manje sizenjani masintshontshela abanikazi umhlabathi wabo
injani waka studio 7 injani khona ngapho eamerica injani bonke basakazi liziphilele hayi thina siyaphila lapha ezimbabwe sibona nje ukusafa kuphela lapha ezimbabwe akulanto ehambayo lapha ezimbabwe into zonke ziyansalelana ngani zinkomo ezidonsa zichilile la hayi kunzima cela inews phela lingasilibali ngenews asisezwa lapho ukuthi kuhamba njani selimlibala
ambuthamisa walwa lelizwe lokhu esikhangele sithule nje zwizwi umfana uyi-one akula muntu omncedisa kulo lelizwe laphana uyi-one lolo muntu lawudinga isupport impi uyilwa eyi-one intsha kanti icathe kuphi ayiphume lapho ecathe khona kuliwe lezi zigebengu zezanu lezi kuliwe lazo siphume elizwe umanje sihlala emazweni angaphandle sehluleka ukuhlala amafemili yethu asi-enjoyanga impilo yamafemili yethu sibalekele bona izanu izigebengu ngezi zigila mkhuba ziyajekha ilizwe azithwele nzima ezimbabwe sokumele sithatha amafemili yethu sile sibaleke siyehlala khona lapho esihlala khona la makhaza ngapha phesheya abantu anzima ngenxa yemigulugugu le yezanu nje
sifikele studio 7 siyabonga sicela ukuthi studio 7 lisibiselele inews zasekuseni uma kunzima ukuthi lizibisele lithi isikhathi kancane lapho ukwenzela ukuthi kulezwe zantambama libe lesisikhashanyana elingasinika sona isikhathi odlala isikwazi ukuhlaziya ngoba baningi abantu abanembono emboni ngani maybe ngasisiza sonke singamazimbabwe so sicela ukuthi lisengezelele isikhathi laphana ukwenzela ukuthi sizwe imibono yethu sonke siyabonga
Salubonani Studio 7 ninjani ngiyemphawula nami la endabeni yamaplazi kahle amaplazi sesiseqinisweni iplazi indawo yebhizinesi asindawo yokuthi umuntu usofanele ayakhe ahlale khona indawo yokulima plazi ngumuntu ofuyayo uhlale eplazini uyalima kakhulu kwaseplazini so igovernment bayathatha ixosha abantu abamhlophe swabi ithatha abantu ababafaka eplazini uzoyenzani umuntu omnyama uzolimaintaina ngani iplazi izwe lingenamali uzolimaintaina ngani plus. You see this in New York in Tawayenza.
Studio 7, Linjan. I'm not familiar with the daughter of Ottawa and Tabasman and Lezan. This is an illegal lady who got to work with the Tazan good right, Sani Petega Sava and Tomara Pepumtes in an unknown. Is an I should part of the town about family tenaties. It is about Miss Cadison's Magunetis Ruan. Bali Mille is good. I was so good. Tyson is also good. Shock talk to your Gunjar. I said Tyson Goma, $70. What was the Langapuno? If you want to talk about phone, the Mavila, Poma KFC, Swekish or Tyson, Miss Samson. Yoma KFC la sejwa chigela man.
Studio 7 au ekseni sibingele. Bantu bakithi vusana makhanda. Ngagijima litizano ye ini namhlanje lijikela like yaza amahe wa wrong esiswini. Nasi MRP eye mandebele wonke jikele from Midlands. Ube navoteli MRP ubeza ngena yini ezondilizela izilo kuze izindawo. Ube ngeke. So sukela namhlanje zazi ukuthi ungumthwakazi. Melwe zokwakini ungenza njani into zawo umakhelwane wena nawo lo muzi wakho ungafuza njani wabomunye loyihlo lonyoko fuza unyoko loyihlo
sibingele studio 7 siyabonga sicela ukuthi studio 7 lisibiselele inews zasekuseni uma kunzima ukuthi lizibisele lithi isikhathi kancane lapho ukwenzela ukuthi kulezwe zantambama libe lesinye isikhashanyana elingasinika sona isikhathi odlala isikwazi ukuhlaziya ngoba baningi abantu abanembono emboni ngani maybe ngasisiza sonke singamazimbabwe so sicela ukuthi lisengezelele isikhathi laphana ukwenzela sizwe imibono yethu sonke siyabonga
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo
It was a Friday my darling was a Friday
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo kaMasigandi uEffort LB Chuma odume ngegama lakhe lomculi elithi Inxeleli kaSelo nangu exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda
Ini ngawe, wangit
Sibongele Mlaselo sasuka eZimbabwe siyazama ukuthuthukisa umculo wakhe kwele Mzansi Afrika. Inzalo yeTorontho le.
Ngizalwa kwaMalindi. Ngizalwa emndenini wako Paulos. Umanqeni ngizalwa ngobabuselo khona. Igama lami leqembu ngenxele likaselo injebomvu. Sula ngaqala ngeminyaka yo 2017.
Efoti uyazithekela umculo wakhe njalo sela madlalade ambalwa.
Ushune engiwudlalayo ngibiza ngesinxele obhala ingoma eqenjini nemuqobo lwami. Ama-CD le ngesinye, ama-album mabili, ama-EP.
Inale likaselo lisebenze labanye abaculi abathize kumculo wakhe.
Nosibani umfoka Dube, siyabonga umfoka Fakude, Shunikazi, uShuni yengwayo, umntakankongo bese nomshikashika umfoka Mabaso. Bangigqugquzele uze ngicule idlamuva umfoka Mabhuladi umfoka Ngwenya ezalwa kwelakithi enyameni ndobeqo.
Umculo wakhe uyatholakala ebulenjini be-internet.
Ngiyatholakala msakazi wami kuma-social media, ku-YouTube inxele likaselo injebomvu, ku-Facebook page inxele likaselo injebomvu, ku-TikTok, WhatsApp 073 56 544 59. Ngizokwazi ukuxhumanisa nomuntu oseduze sokuya ukuthi wena ufuna ukuphi iCD.
Umculo kaMasikandi uthandwa ngabantu abaningi eMzansi. Inxele likaselo seliphakathi yilo ke besikwethela lokuhlelo woza woza Friday. Libe nempela zona emnandi igama lamuyenzi Jesus ba.
Sibonge uEzra Chisaspanda osiphe uhlelo Woza Friday luyeza njalo uhlelo ngeviki ezayo. Lingakhohlwa iLive Talk elandelayo namhlanje sikhangela isimo somnotho welizwe esiqhubeka sisiba sibi ngamandla sidala ukukhuphuka kwentengo yempahla nsuku zonke. Singakehlukani sihlobo othi sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi okwenziwe ngumsekeli kamongameli ukusola uhlelo lwemunumunu scholarship kuphambana lesisekelo sombuso welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.